So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-29 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngulu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabezane uPF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo.
Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese izihlobo zingakwazi, abatwala bengakwazi, yinto eyinqwala esintwini.
Osomabhizimusi bedolobho le-Victoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokwengezelelwa kwemali abantu okufanele bayikhuphe nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi.
Ukuqedwa amarethi yokungena ku-rainforest impact consulting, community impact consulting, stakeholders.
Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi uzakuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi usudale ukungahlaliseki kubalimi. Silengxoxo lomlimisi osethulela izixwayiso.
Asihlakuleni, asifake umfundisi waphezulu, kodwa umfundisi waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobumanzi obeneleyo ukuze imfundiso lo uyifertilizer le isebenze kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngudlu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo. U-Ali olokhe engakangcwatshwa ngemva kokubulawa ngesihluku ngenyanga kaNhlangula nguPius Jamba obikwa wamthumba wambulala wamquma umzimba wamphosela emthonjeni kanina eJidungwiza. Abantwana bakhe bathi kasoze abekwe nxa abenza unina isihluku bengaxolisanga. Kesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Inkeme inkeme insindaba ichiye bathondala abadala. Lokhu uMo Blessing owabhubhayo kulezinto eziningi ezibuhlungu. Waqunywaqunywa walahlela emanzini. Abantu bathi bayamkhala, babotshwa, batshaywa, babulawa. Abanye babotshwa 16 namhla lokhu uJob Skala igqweda libotshiwe. Namhlanje sebezama futhi ukumbeka sese, ukumfihla, bamlahle njengenja izihlobo zingekho. Hhayi, siyabonga umnyoko ka-Ali labantwana bakhe baphumelele, banqaba ukuthi ebekwe ngaphandle kwemvumo yakhe. Yikho sibona ngani lokhu yi-development engcono. Sesifundile ukuthi iZANU PF ayilandeli imithetho, ayilandeli amasiko abantu, esithi cultural norms. I-constitution yeZimbabwe ikhuluma nge-cultural norms, lokuthi abantu bafanele benze abakufunayo lokukholwa kwabo. Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese izihlobo zingakwazi, abatwala bengakwazi, yinto eyinqwala esintwini. Yikho ke thina njengebandla le-CCC sibona ngani iZANU PF ingasikhandeli umthetho omutsha, umthetho ngowe-constitution. Yikho ke ukuthi umuntu uma ebulewe akulandele i-forensics experiments forensic analysis kwazakale ukuthi ngobani njalo ubulawe yini. Ngalokho thina sithi uAli uzancwatshwa uma izihlobo sezisuthisekile ukuthi bakubona njani, njalo ugqwetha wabo uJob Sikhale ngaphuma ebacebise njengomuntu owazizomthetho kuhle. Khathesi sebefuna ukumtshontsha bambeke busuku selona libaleli, aliboni ukuthi into le iyinkemenkeme sindaba ejiye. Yikho ke mahlabe zulu silani, njalo silokhu sisebenza lemuli kaPlimo Blessing Ali, sisebenza lemuli kaJob Sikhala, sisebenza labantu bonke abanyathime ababotshelwa ababulawa ebulawela ukuthi bazekhalelani ebazelila isililo sikaMo Blessing Ali. Ngalokho sithi izinto ezimbi zonke ziyabalandela, akuna ngitsho lento oyifaka emgodleni lempundo ongayifihla. Bangathaba khathesi kodwa hathi bo into embi iyalandela umnikazi. Konke lokho abakwenzayo kuzabalandela. Siyakhala asisidanile kodwa siyamangala ukuthi ibandla zano selingenwe yini selifuna ukubeka umuntu imuli yakhe ingakwazi. Siyabonga.
Lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Osomabhizimusi bedolobho le-Victoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokungezelelwa kwemali abantu okumele bayihlawule nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi aludumo kulindawo osukubangela ukuthi bengabuyi ngobuningi babo njengenhlala yenza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomunye walaba osomabhizimusi umnumzana Lawrence Ndiweni.
Usually ngo-December we always have ngamalocals yethu ayiwa sivakatshelayo nama-South Africans. But this time ma-South Africans were not that much. It was just local in the hotels and the few from Europe, of course.
Imgwaqo ilungile yini? Amagesi awacishwa amahlayana lamanzi akhona yini ukwenzela ukuthi zethekele zihuke?
Ya kwama imigwaqo ngathi yiyo kuphela into elenkinga, elenkinga esiya because our roads are not imigwaqo yethu ayilunganga. To drive from here to Lawa, especially when you pass a place called Zibange to siyafika eWanki, hey, the road stop there. A lot of potholes, then sizo kwenza eWanki, uhamba ubona ama potholes here and there. Until you reach Bulawayo, ngatsho nje ukuthi imigwaqo lethu isethe. Amanye abizwe isethe because you are getting water out of the problem. We saw no problem on the gas this past month. Amanye we saw no fault to the electricity in the property in Alamani. But for what we've seen in Bulawayo, there is a lot of improvement in terms of the service delivery.
Siyabona ukuthi esikhathini esedluleyo ukungabi khona kwezethekeli bekubangela ukuthi kuvalwe ezinye indawo lapho abantu abasebenza khona. Sesikhangela amahotela lezinye indawo, abantu bayenelisa yini ukuziphilisa abaqhubeki belahlekelwa imisebenzi?
Imisebenzi ilahlekile kakhulu eminingi endiyezothola ukuthi kathesi abantu abakhona emahoteleni, amahotela agcine sehaya ama-casual abantu abazabe bebenzena kuma-contract. Nxa khona ukuthi imisebenzi yangikhona imlutshwana employment, abantu abayemploy abaqhatshwe permanent. I think ama-companies ayekhangele khona ukuthi sometimes iyita into eliyabo ebuyayo.
Umuntu nje makhaza ongala bhizimusi uphila njani? Abathengisa ama-curios kusese lo muntu yini othengayo emgwaqweni?
Lapho kulokuzima ngathi idolobho lethu vele is a tourism industry whereby siphila nama-clients. Nxa ungela ama-clients abantu baphila nzima. And uzathola ukuthi la i-service delivery ifuna isiba affected because a lot of people are not employed and they say a lot of people are no longer benefiting as what it was happening before amakhiwa ebuya. Kathesi hayi kulenzaka sibili abantu balamba in terms of ungavuki kwamakhiwa because industry yethu le ivele yi-industry yamakhiwa ukuthi kubele zezivakathi zibuye yikho lakho kusenza sigcine size khonapho kuqhezi ama-rates kungena ku-rainforest impact consulting the community impact consulting even the stakeholders communicating again consulting the captains of the industry locals and markets to pay $10 ukuthi kuqhezi okusay $10 kuyake kubeyini ofike kwakuphela kwakwazi kwamanje ukuthi improvement yenziwe. Now ucela ukuthi nesikhathi even during this time elaphana eriva besingena mahhasi ufuna ukungena mingena 4 times the day uhambe uphuma ubuyele wawungena but nowadays xa uthiwa isiqhelile from 7 to 10 ama-locals hey that's ridiculous. Nabantu kuhulumende ngohulumende ngabantu but we're not being considered and we're not being consulted most of the things that have taken place in the country. Mina ngiwami ngathi mina ucina ngingafela mehluko ukuthi esasiwuhambele empini sasihambele because these are the things esasiwuhambele empini ukuthi xa kuzaba lutho oluzaba khona like is consult kube one vote izinto zihambe zihle.
Ngezinye indlela abantu bebezamtshela uhulumende ukuthi imali leyo abayenelisi.
Ngizokuzwa ngoba babhode basibuze ukuthi ku-right yini ukuthi sikhwele. Umtshele ukuthi hayi akuvayithanga ukuthi sikhwele ngoba kuyadiliwa thina sokuthengisa ama-toys angabuyila. Ngayibuyila kanjena ku-rainforest. Lapha akuyiwo vele i-most attractive place ezikela futhi abantu bazibeziwe all the way from wherever they're coming from.
Lo-ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi kuzakuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi sokudale ukungahlaliseki kubalimi. Abalimi abaningi bebesaphakathi kokuhlanyela kukanti abanye bebengakawuqalisi lomsebenzi ngokusilela kwenhlanyelo lokungani kuhle kwezulu kwezinye izigaba. Izolo iStudio 7 ixoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima olwe Agritech enyakatho eMandebeleni umnumzana Dumisani Nyoni eqwayisa abalimi ngezilimo kanye lezifuyo. Lamhlanje uNyoni uqhubekela phambili ngezixwayiso zakhe kubalimi.
Isimo esinengi nginanzelela njalo ukuthi lokho esilapha emadolweni kusiya ngaphezulu kumbe ngaphansi. Yisho isikhathi njalo kumele ukuthi ngabe nxa sithola imkhizo sifake umvundiso waphezulu esikuthi i-top dressing. Isincedise ukuthi sona esilimo esilaso sikhule kuhle sibe lakho ukusipha isivuno esihle.
Mlimi Senyoni, kuyini okunye okungaphathisa ukubana abalimi babe lesivuno esihle ikakhulu ngesikhathi sezulu eliningi?
Sihlakuleni asifake umvundiso waphezulu kodwa umvundiso waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobumanzi obeneleyo ukuze imvundiso lo i-fertilizer le isebenze kuhle.
Labo abagcine izifuyo mlimi sibona benzeni ukubona ukubana izifuyo zabo zigcinwe kuhle ngesikhathi sezulu?
Nxa siphuma ezilimeni singena esibayeni asiboneni ke ukuthi kona siyavikela ubudli bemkhaza. Imkhaza kathesi yebhahileyo ichamisele kakhulu njalo ivama ukuthi kuyona linyanga esiyangena kiyo zibandlela silahlekelwe izifuyo eziningi zibulawa ukungadibhi ngenxa yemikhuhlane ememethekiswa yimkhaza.
Ngaphandle kokudibhisa izifuyo kuyini okunye okungenziwa ngabalimi ukubona ukubana imikhuhlane yezifuyo kayimemetheki?
Asiboneni njalo ukuthi lapho ezibayeni izifuyo zethu ezilala khona akuladaka okungenza zigcine kusiba lo mkhuhlane esikuthi yi-foot rot ukuthi ziyabe zibola enhlagwini lapha. Kungaba zimbuzi kungaba izimvu akuthandi ukulala edakeni kumele sibone ukuthi siyakwenqabela lokho. isikhathi kasikasijiyi isikhathi lapho okumele esikwenza kathesi kusikhiphe kwehlukanise ukuthi siyalamba yini kumbe siyahla ukuhlakula ukuvikela ubudli lokuthi nxa sisahlanyela sihlanyele izilimo lezenthezi ukuthiwa masinyane kakhulu amabele lenyawuthi osunflower lakosuga beans labocowpeas indumba zethu zesintu ukuze phela singafaki amaqanda ethu esitsheni esisodwa asizameni balimi singadele asiboneni ukuthi ubudli siyabunqoba kuqakathekile ukuthi umlimi abehamba ensimini yakhe ngaze kube kuyatshisa vuke ekuseni uyehlola ubuyele futhi emini yantambama ilanga selipholile uyehlola ukuthi isilimo sakho akulabudli obukhona yini.
Hello ke ngumnomzana Dumisani Nyoni umqondisi ohlangothi lwezokulima olwe Agritex enyakatho yemandebeleni. Uma manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abatshayeli bemota ezinkulu ebezithwele amatshe aligugu athiwa yilithium amele athengiswe nguhulumende kuphela. Amatshe la enjiwa emtoko. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsitheli umnumzana Henry Majiri usexwayise abadabuka esigabeni semandebeleni ukuthi basebenzise amahofisi asezigabeni zabo. Kulokuya minyezelana ehofisini yakobulawayo bedinga amapassport. Kubikwa indwendwe zemahofisini la amapassport zizinde okwesabekayo selokhu kwaqala ikhefu lekhisimusi. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngaseChina. Ingcwethi kwezempilakahle zibikwa ziphakathi kokucubungula ukuthi ukuqonga kwenani labaligciwane le-coronavirus kwele China kungaba kubangelwa na ngumkhakha omutsha waleli gciwane. Siziphethe zakwamanye amazwe ngeze-Italy. Uhulumende usecothoze ele-Iran esithi kumele lime ukulengisa. Abaphikisa uhulumende likhulumisane labo. Leli lizwe libize omela isigodlo se-Iran ukuthi azochasisa ngokulengiswa kwabatshengiselayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7 njani badala khona ngapho siyacela ngapha ngicela bakithi bakithi ngiyacela lindumezele inews izindaba ngicela izindaba bantu yokhozi ngiyacela ngumusa wami ngiyacela sibili badala ngiyacela ngiyacela inews izindaba zesindebelele ezekuseni ezantambama ngabe senza le-live talk lindumezele ngundlovu ngapha eyongwalati senda indlovu engwalati enkaba kwesikokofo ngiyabonga.
Studio 7 elinjanini basakazi labalaleli mukhethu webhebhe ngikhuluma ngisehaboroni Botswana. Basakazi ngingathaba kakhulu uma umlayezo wami ungadlalwa mpela uzuyefika lakumongameli welizwe leZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Basakazi kulusisi ukuthi ilizwe lifile livuthukile linjiyana iyouth kayila msebenzi ama-industry afile umnotho usuthintithekile ilizwe alilamali kule depression nje lokungena eZimbabwe kodwa umongameli welizwe ungani lokho kakuboni but ngithi mina usethethe injongo yakhe wayifaka kuma opposition ubhizi wethuselana nabantu be-MRP uthi uzaphungula emalanga bemhlabeni engubani yena ngoba injongo elwelwa yi-MRP inkulu kakhulu kwedlula uMnangagwa kungizani ukhefu ubufakazi bukhona nokuthatha injongo yakhe ayifake kuma opposition parties. Ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni sibonge ngokusiphathela umsebenzi sibingele nabalaleli bomsakazo hayi siya angala kakhulu ngesiphatho sama opposition aseZimbabwe ephathwa yi-ruling party leZANU-PF ukuthi umqondisi moya upresident we-MRP usinde ngokulambisa bafuna laye ube mkinadele ngendlela ababambe ngakhona uJob Skhala for almost umnyaka wonke. Umbuzo wami sekutheni nje ngicela ukubuza ukuthi mangathola nje impendulo kulamadezana bona bonke zabakhulumelisana ukuthi i-opposition kulelalizwe bayithatha kanjani ukuthi ayifunyelwa yini ukuthi ibe khona. Uma kuthi bakwazi ukuthi i-opposition ayivunyelwe ukuba khona, kuhle vele bakhulume nje obala ukuthi i-election ayikho kulelizwe, ngoba akusizi ngalutho ukuhlala bethu benze i-election. Abantu uma befuna ukukhetha omthandayo, lowo muntu abamfunayo bona bamginadela bamfaka ejele.
Salibonani kustudio 7 livuka njani. Siyabonga kakhulu, sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwabalana, sesilanda unyaka ka-2023. Kati minela migama ngu-Adolf Shaba. Into engithanda ukukhuluma ngayo nasi ile ndaba kaPaul Nyathi lo. UPaul Nyathi ma kukhulunywa ama-accident uyatholakala, ma kukhulunywa ngama-political thing, political violence yabe senzeka kubo-CCC, kubomthwakazi, akatholakali. Kati yini inkinga yakhe? Ngoba every time kungaba lenye into nje ephuma endleleni njengokuthi ngakule zanu ingenele phakathi, wafonela uzothiwa hhayi kaphendulanga ucingo lwakhe, kuba le nkulumo nje ihambisana nale. Sengimuzwe kule ndaba ze-CCC eziningi lapho kwaba kusenzeka. Nansi le ndaba kaqondiswa umoyo la utholakala engumuntu ongaphawuliyo, kodwa manje sesimuzwe ekhuluma kustudio 7 Ndebele shona lapha ephawula ngengozi. Kanti maso sokufanele akhulume ngezinto ezenzakalayo politically, kasatholakali.
Salibonani Mahlabe Zulu ngezindawo ezijineyo. Okhulumayo igama nguMeluleki, uhlala ngiseJoza eDeepsloot Extension 6. Shukuthi ke ngilabafowethu lapha ababili, omunye igama lakhe nguSamyeli, omunye nguMthulisi. UMthulisi ubuya eZimbabwe, bese kusithi uSamyeli
uthokuya kubanje kukhongo.
USamyeli ubuya eCameroon. So sicela usizo lapha kubantu bakithi. Okumphatha ubuhlungu kakhulu, uSamyeli ngilaye endlini but uMthulisi usegangeni kwaleli thuba. Nezulu liyana ngenxa yobuncane bantu besipesi sendawo. So akade ngicela ukuthi abafowethu abangaba nosizo bengasikhontakta kule namba u 0787489350. Ngizobuya ngiphinde, 0787749351.
Angibingelele kustudio 7. Ithi sanibonani badala bonke. Ngithi mina ngithanda ukukhuthaza abadala, ngithi badala umani kuleli qembu elibusayo, aniboni niyahlupheka ngani? Umani nihlupheka kanjani ngaleli qembu elibusayo? Anamhlanje ke nihlupheka, kodwa libe lithi phambili ngezani? For yini zaninceda ngakumanje elisebenza Europa bedlala ngathi? Umani kuzani singene kumthwakazi sizimele ngempisodo? Yiyo nje indlela ezoba ngcono eZimbabwe. Ngaphandle kwalokho angeke kuze kulunge badala. Ngithi wonke umuntu ongumuntu omdala owesindebeleni owomthwakazi ngibotela izami, yiyeke lamashona. Amashona alisiza ngani? Ngiyabonga ngobutho lo.
Salubonani, salubonani basakazi bakastudio 7. Salubonani, ngiyalibingelela. Ngiyalibingelela ngomsebenzi omuhle. Lonke ngibingelela lonke. Nkulunkulu sengade ngaligcina. Akula ilokhu zini engalunga ngokulima eZimbabwe. Lapho ukulima kwathathwa kwafakwa amahovedi, wakhutshwa abantu ababelima kuhle emapulazini. Into le yafakelwa abantu laba abasemapulazini nangiyibona kathesi ungakhangela yibo ababelima amakhiwa eseplazini, kumbe abantu babeseplazini ababekhona emapulazini kudrayive babelima. Kathesi abantu abafakwayo sebefakwa zokufakwa amahovethi, amahovethi angikhona angena ngamadonki la ngenkomo, bayihlulika khona ukuthi bona ukuthi belima amabele befake GMB. Kuyabayihlula sikuthi befaka amabele e-GMB. Bona badinga amabele e-GMB instead bona bahambise amabele e-GMB. Yikho kwabulala iZimbabwe ukufaka amahovethi la ayihluleka ukulima. Kathesi laba basemapulazini konke ngawo uhulumente uyabalandelela, nalaba abakhangela izinyamazana bahlezi bayazidla kugcwela amawayili akula ngisho le nyamazana ethelelwa amanzi vele akula. Uhulumente ngabe balandela bephume laba bantu bayabona iZimbabwe ivuka. Ngiyabonga, ngicela ukuthi ilokhu ze iplay audio yami.
Yebo studio 7, yebo studio 7, unjani? Ya, ale ndoda mnanga kwinjani ikhanda layo? ziyasebenza kodwa ngibazisebenzi ufana nomuntu uthiwe uyavela tate lapho since umnangakho ehambe elifini yabahambe elifini abambe uthiwe ngamaejajika ngojanuwari lapho avele ambambe ambambeni ngoba sikhathele ngale mfele le mana.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 202-465-0318. Ukwezemelika umthethwandaba usumise ukuthi umthetho ovimba abangela maphepha ukuthi bangene kwelemelika othiwa Article 42 ungazesulwa. Lumthetho wethulwa umnumzana Donald Trump esangumongameli. Ukuhlaziya loludaba siqoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Indaba ye-immigration lathi siyakwazi ngoba lathi singama-immigrants. Lalo ilizwe le-America labunjwa ngama-immigrants. So sesikhuluma ngendaba zokuthi singakhangela ama-Southern States wonke siphuma e-California, New Mexico, Texas, lamanye amaningi. Hayi, Mexican country kudala kwabo. So ama-borders afakwayo lawa siyakwazi ukuthi ngendaba ze-colonial conquest story rule abantu babefaka ucingo lapha abacabanga khona ukuthi amaborder afika khona. Sesibuye okwakathesi sibona ukuthi abantu ababehlala lapha ababevela eMexico, ama-Mexicans abanjwayo within the border wars, babelezihlobo ezazi across the border. So vele lokho akusoze kuphele lanini lanini ngoba siyakwazi ukuthi kulokudlelana between iAmerica, iCanada, leMexico. Siyabona ukuthi ama-industry amaningi anjengama-company anjenge-Ford, Chrysler, lezi mota lezi, lama-manufacturing plants amaningi or for ama-company amaningi from America are based in Mexico. Siyabona futhi ukuthi abantu abasebenzayo lapha emakhishini balungisa izinto zezindlu, ama-contractors, ama-roofers, bonke bavela khona ngale Mexico ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi jikelele abayamelika abafuni lawa ama-minor job abuzungu and usebenzisa amandla. So abantu be-Mexico babuya bezodobha amatamatisi from ama-farms ku-industry yentsanga or imbanje. Yibo ababuyayo bekhetha ama-seeds bewafake kuma-manufacturing plant. Yabona in a lot of industry lapha, dishwashers, cleaners, and many ancillary industries ama-Mexican manengi ngoba bona babuya lapha lungisa izimali zabo bebuyele ekhaya ngoDisemba bayayakha izindlu zabo.
Abebandla lama-Republicans bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu ole-immigration uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
So ukuthi into le izaphela kathesi hhayi angiboni. I-program eyayilethwe ngu-President Trump ekhulunywa ngama-Republicans against ama-Democrats it's an edict or a presidential order ngoba kwakule COVID. So kwakusebenza ngasona leso sikhathi ukuthi hhayi kungabi labantu abahambayo between countries ngoba sasikwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele wawuvaliwe, you could not move anywhere even within the country itself. So khonokho kwakuyenza ukuthi bamitigate ama-cases e-COVID. But hayi, leyo is not the final solution. Into esiyibonayo ama-Democrats abayikhulumayo is i-bipartisan bill elidila nge-immigration linika abantu izincwadi zokuhlala lapha abasebehlele lapha for many years bengakwanisi ukuye sebenzisa the facilities ezikhona ngoba abala ncwadi ezilungileyo. So ngibona ukuthi kulokudonselana ukuthi ama Republicans afuna ukufaka icebo lika Nomzana Trump lophonga uvala iborder, khonoko akusebenzi ngoba sabona ukuthi iindustry njengalapha enhlala khona eOhio they lost billions ngoba kwakungelabantu ababeza buye ukuzosebenza amafarm bedobha ama-strawberries lama-pears lani in the regular farms. So a lot of farmers lost ngoba kwakungelabantu.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lincoma imuli kaMuyi uMoblessing Ali ngokuvimba ukuthi angcwatshwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gandeng, sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.